President Mnangagwa both in our personal meeting, which was positive and terrific and very long,
uMongameli Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni wethu lasembikweni awethulela uZulu ngemva kwalokho kanye lakumbiko awethula kuphephandaba leNew York Times. Wazinikela ukwenza ukhetho olukhululekileyo kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu lokuvuselela umnotho. Engakwenza lokho, siza kwesula izijeziso ezinengi. Kodwa iqiniso yikuthi isikhathi sesihambile kodwa akulanguquko ezwayo esesiyibonile.